So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 omgcibelo omhla ka 19 alwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabe isikhathi sokuchiya umsebenzi. Ngiyerejista mbuye ngichiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilizelwa izindlu lokubulawela izifuyo lizulu lesikhukhula.
Izolo elala izolo balethukhulu amathende nje lokudla nyanyana kwabantu.
Kambe ibandla liqakathekisa isigaba seMathebeleland lizaphumelela na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ezihlala khona emazweni ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota. Izakhamizi lezi zithi okumangalisayo ukuthi uhulumende uyayifuna imali ezithumeza ekhaya kodwa uzichiya phandle uma sekufika ukhetho. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Okhokhela ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau wazise liviki ukuba beZimbabwe abangaphandle kwelizwe kuzamela balubhekise ekhaya uma befuna ukuvota ngomnyaka ka-2018. Lokhu sekucunule abanye abaseBotswana abathetha ngokuthi uhulumende kabacabangeli ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ekhaya ngesimo somango kumbe izibambeko emsebenzini. Abafisa ukuyavota kumele behambe ekhaya kabili. Okuqala besiyabhalisa baphindele njalo sebesiyavota. Umzana David Muleya uthi isikhathi yiyo inkinga ngoba la ngokhetho ladlulayo iningi lehluleka ukuyavota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabe isikhathi sokuchiya umsebenzi. Ngiyerejista mbuye ngichiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono. Phela kumele bekhumbule ukuthi le mali zakhona zokuhamba zikho.
Unkosikazi Silethemba Ndlovu uthi kazwisisa ukuthi kungani uhulumende weZimbabwe efuna imali evela kulabo abasebenza phandle kwelizwe kodwa engafuni ukubanika ilungelo labo lokuvota.
Ya, indaba yokuthi singavoti lapha eZimbabwe njengabantu abahlala ngaphandle kwelizwe imbi kakhulu ngoba maso kusize imalini bafisa imali yethu imali yethu esithumeza ekhaya efikisize njalo bebefuna lokuthi ngaba yasithexa thina sihlala ku diaspora so siyafisa ukuthi sivote lathi lizwi lethu lizwakale sibe leseye ukutheni khona izinto zihamba njani ekhaya.
La ngamazwi ahambelana la kankosazana Musa Moyo la iofisa ukuthi ngabe amathuba okuvota alethwe emazweni abahlala kiwo.
Isinqumo sokuthi kungavunyelwa abaku diaspora ukuthi bavote bona silunganga ngoba imali yethu iyo ebambe i-economy yeZimbabwe. Ngakho kumele ukuthi sivunyelwe ukuvota ukuze sizwakale.
Uhulumende uthena kayali ukuthi abantu abaphandle bavote lapha bakhona kodwa isikhwama sakhe sifitshane. Amabandla aphikisayo ehlulana lenhlanganiso eqhuba ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngodaba lwabaphandle kwelizwe ukuthi bavote indlela okubhaliswa ngayo ukhetho lokuthi abanye abakugatsha zokwelezomvikela baphume kunhlanganiso yeZEC. Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula izigidi ezintathu abangaphandle kwelizwe. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabulungulo Botswana.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudulizelwa izindlu lokubulawela izifuyo liZulu ngomvulo. IZulu lesikhukhula eline ngomvulo emangweni weSibudzana lichiye ezinye imuli zingasela zifuyo ezibalisa imbuzi, inkukhu lenkomo sezifile ngeZulu leli. Sixoxele sinye isakhamuzi unkosikazi Hlala Phinileya ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Hayi izindlu imizi esilayo khona ke endaweni yethu kusho ukuthi elimele kakhulu ingu-10 kakhulu engala engala total izindlu ingu-3 esele ndingala lutho. Khonapho esiwuzana lapho esikhona engazithi ejishima kodwa ikakhulu lapho esiwuzana yikho lapho kulimele khona kakhulu. Kokhili ngeyala kusingatho ujunia ngeyala kusingatho nasemzini akiwo kasibangana laphana yikho kusele nje kungala lutho.
Sizwa kuthiwa lezi fuyo lazo zifile.
Hayi zifuyo khona kazikhulumi zife kakhulu okungaziyo khonapha lapho esikhona khona emzini nalo kaziniya ndeya kusethelfu izifuyo phande lapha kuyanuka kuqondakala amadonki imbuzi inkukhu ngathi inkukhu ngathi inkukhu ziwongu-100 and something imbuzi zazo zangena kubo-2 kumbe 3 nabonkomo nakathi sizilokho zisife.
Kodwa akula muntu ofileyo?
Hayi kakula muntu ofileyo ngaphandle kwasensula yikho size kuthi akulo omunye ugogo ogulayo.
Manje labo ababulawa welwe izindlu sebehlala ngabe
kuthi ukuthi balethe nje amatende izolo elanga izolo balethe ukuthi amatende nje lokudla nyanyana kwabantwana.
Ngobani abalethe amatende la?
Hayi kusikade behlangene nje inhlangothi zonke nje zabo plant amasotha indawonyana eziningi khona ngale plant kubo-DA labosikomisi labo-Golden Harmony.
Emasimini khona kumi njani?
Hayi emasimini zakho kuthi ukuthi livelele khona le masimini belingena lihamba likhukhula lithithe umhlabathi ona bamasemasimini luletha khona ngapha emgwaqweni. Akulanto e-right la sithala izintango konke lizolathela silathela khonapha emgwaqweni woda kula abazali abanye bayimisebenzi sola ingene izilana la kwisizini balabo 14
years. Izikolo ke kunjani ezikolo?
Ezikolo nakho kukhanya lingenile langena esikolo sejuchume langena ebhambazi esekondo lasepremo kwakhangelekela leboda layo yathatha.
Kodwa abantwana bayahamba yini esikolo?
Hayi abantwana bayahamba baba.
Lo ngunkosikazi Hlala Phinileya ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree kosibudzana. Izakhamizi lezi ezomangolo owesibudzana ezibe lomonakalo ziyaphathiswa zenhlanganiso ezimbalwa ezigoqela umanisipala. Sixoxe lo-Councillor Thamani Ncube obekomunye umuzi wadilizwayo liZulu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Kodwa sikhuluma nje kunjani labo abafuna uncedo banengi okunganani?
Ngakukhulu ngoba mina khona akulandelile yawayo zawa zonke izinto labo nkukhu labo mbuzi kwafa.
Lo ke ngu-Councillor Thamani Ncube owePlumtree. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu omunye wabaphakathi kohlelo lokubumba ibandla lezombusazwe elizaqhakathekisa ukuthuthukisa isigaba seMathebeleland lenkabazwe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
ngathi mina sesisebenzile ngendlela ebesiyifuna ukuthi sisebenze ngakhona ukuthi sithinte abantu bakithi sizwe amano abangaba banawo besicebisa wona ukuthi nxa kunje kwenziwe njani. Into yokuqala engathanda ukuthi ngiyijwe ukuthi siyavumelana ukuthi kulezinto eziyikhombisa eziyizwe esibona ngazathi zimqoka kakhulu khona seMathebeleland le-Midlands ekade silokhu sizikhutha lokhu saqalisa ukuthi singenele kuphosisinale kuthiwa yi-national politics. Sakhutha izinto zokuthi nxa kuwukuthi bekufuneka inkululeko lathi abanye sayilwela leyo nkululeko akuzange kube lokudingisisa kahle kahle lokuvumelana ukuthi nxa sesiyithole leyo nkululeko iphathwe njani. Yikho sicana ukuthi abantu beMathebeleland le-Midlands bakhangelane lokubandlululwa ngomhlobo nabantu abavele eMpumalanga. Mina ngibona ngazathi into le imqoka ngokuthi abantu abaningi siyangunguna ngayo but isikhathi esifikile ukuthi sithumele egcekeni ukuthi hayi thina sokuthi sesifika kunzima ukuthi into yokubandlulwa le siphonge ukuthula nje ngayo sifuna ukuthi ikhulunywe ukuthi khona okuthiwa ngesikhiwa inequality kumbe i-tribal inequality sasuke emakhiweni into e-racial inequality kade sesingene kule e-tribal inequality savumelana ukuthi sifuna ukuthi nxa kuthiwa kuyafiwa iyafelwa leyo nto thina ibandla leli esilibumbayo sizimisele ukuthi sikufele khona lokhu njengoba abantu babezimisele ukuthi bafele ukukhulula ilizwe leli
kutsho ukuthi manje nxa ukhangele ubona ungani bonke abantu abamabandla lenhlanganiso ezehlukeneyo zonezi bazayemukela yini lokho elifuna ukukwenza njalo lizenza njani ukuthi bakwemukele
kahle ngiqalise ngombuzo wakho wokugcina ukuthi sizenza njani thina sibona ngazathi ukubalanda laba bantu sikhuluma labo mathupha sikhulume labo sibazisa ngalolu hlelo esesilucabangile asifuna ukwenza isifihlo ukuthi into okuthiwa political party ilontshwe namhlanje ekusasa into yabomzila labo zibani bani yinto yabantu emathebeleni sifuna ukuyiphatha ngaleyo ndlela sibona ngazathi abantu bangakwazi ukuthi sifaka isigaba sakithi phambili hatha amabizo ethu lalokho okufunwa ngabanye kupolitics sifake indawo yakithi lenhlungu zethu phambili ukuthi yizo ezifuna ukuthi zicethwe sibona ngazathi abantu bazasizwisisa into esibili esibona ngazathi singayenza ikuthi siqalise ukukhulumisana ngoba abantu bakithi umuntu angavela kuthiwa kuleyani party lowani kuleyani party akukhulunyiswana khonokhu ukweyisana esikwenzayo ukuthi sikhangelela emanzini phezu kwezinto izinto eziqakathe kangaka yiko kusenza abantu bananzelele laphi okulemkenke khona esigabeni sakithi bangena naleyo mkenke kumbe bangena ngalawo mathumba yikho ukukhulumisana labantu esesivele sikuqalisile esifuna ukuthi iloba ayithi inhlanganiso kumbe ngabathi abantu ngisho at individual level abangafuni ukuthi basincedise ukuthi nxa sisiyinto yakithi emathebeleni ngeqiniso ibe yinto yabantu bakithi emathebeleleni ngoba mina into engiyaziyo nxa ngikhuluma labanye kudala singakaqaleli into abantu abakumabandla wonke la baphatheka kulolu dubo so idubo lwakithi asilo dubo lomuntu munye asilo dubo lwe-district eyodwa ludubo lwemathebeleni lemidlezi yonke ngisho la imanikalendi bekhona benjeyani abanye makhona balendubo eziphansi ukufana nezenu sothithi thina i-approach yethu intsha ayikazenzakali kuleli lizwe ngoba akazenzakali kumele ukuthi abantu bangaosti izandla bami bathi sifuna ukubona yini kuyaphumela kuzaphumeleliswa yibo
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyabonga lobukulalela ngiyabonga kanti ukungifonela mina wethu ukuthi lami ke ngixoxe nabalaleli isikhathi sesiside kodwa ngithi mina imbono abalembono kungezwa umuntu oseduzane layo ukuthiwa ukhankasela linto ubuhlapha umbuzisise akucekise kahle kahle ukuthi into eyenzakala kuyini kasiyonto esingundengunde kasiyonto encitshwana njengethukela yinto yokuxoxiswana abantu singesabi siyikhulume
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafowembula
olo ke bekungumnumzana Moses Msila Ndlovu ebesikhuluma laye kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Revolutionary Party ya ungasitshela ukuthi liqiniso na ukubana ibandla lenu lizangena kukhetho luka-2018
nawo ngiyabonga mfowethu umbuzo onjalo njengebandla besingakaphumi le-resolution ebalulekileyo eyokungena kukhetho luka-2018 ngezizathu zokuthi besisabhizi kathe sisegijima siya ebadaleni siyalungisa inhlupho zabadala ezigoqela iindaba zezikolo engithemba ukuthi abaningi liyalandela lokhu esesikwenzile sincedisa abadala ngenhlupho ababhekane lasezikolo ezishiyeneyo emkhonweni wakithi welizwe lakomthwakazi le ndaba zokuthathelwa kwabantu bakithi imisebenzi ngabantu abavela khona le mashonaland so sananzelela ukuthi iindaba zonke lezi kazidingi ma-elections kakhulu kodwa zidinga ubuyithi bethu ukuthi sibe khona ebadaleni si-adresa umuma obahluphayo okusa kwamalanga u-2018 sizakhuluma ngaye mhlawumbe kumnyaka lo esikhangelane lawo sesibonile ukuthi abadala basamukela njani ngoba kasiphongi kufuna ukuya kukhetho ngoba sifuna ukuyakwanisela amanani nje kodwa sifuna ukuthi konke esikwenzayo kube lo mehluko esiwudalayo ebantwini bakithi
lona ibandla liqoqeke okunjani singathi lilama-structures indawana zonke yini nxa kuyikuthi linganquma ubana lingene kukhetho.
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo mne wethu. Ibandla selilama structures phose ama province wonke womane esisebenza singaphansi kwawo emkhonweni welizwe le Mthwakazi kumbe ngithi emathebeleni leMidlands. Silama provincial structures ema north, ema south, koBulawayo laseMidlands. Kanti njalo lama district structures esilawo futhi njalo kugoqela lama structures phose esilawo ngaphandle kwelizwe ogoqela o-South Africa, o-Canada, labo-UK lapho kulabantu bakithi khona, ngoba injongo kuyukuthi abantu bakithi lapho bakhona behlangane bekhulumisane ngento yabo njalo besiqoqela lezinto kusebenzisa nxa siye badaleni.
Ubona abantu bayaluzwisisa yini udaba elimi ngalo olwesizwe sikamthwakazi kumbe balokhu bekhona abathi bona hayi aliqunywa?
Siyabonga kakhulu. Abantu baqale belokwesaba newethu sananzelela ukuthi abantu bakithi bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi ka-1982 siya-87 ngendaba yeGugurawundi. So sithe siqala ezindaba abadala bengane balokwesaba, kodwa ngenxa yokuhlupheka abaphakathi kwakho behlukuluzwa nguhulumende weZimbabwe lo obahlukuluzwe kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje. Abadala sebe sithi kanti okungayisukufani kuyini, selokhu lo Smith wayesihlukumeza, ayesibopha, esenza konke okuluyingcindezelo, kodwa ngangcono sizinikele sizikhululeka one sikhule nezizukulwane ezilandelayo. Ngokunjalo ukwesaba phakathi kwabantu kuyala kuphela. Kuyikufisa kwami kungabe kuthiwa ubukhona egadade mhla ka-5 November ukuzabona usekelo esiluphiwe ngabantu mhlawumbe abedlula inkulungwane ezingafika ngathi 8,000 ade besegadade, sebekhanya ukuthi hayi indaba yabo sebeyifuna njalo bazimisele ukufela uba ngumthwakazi wabo.
Kulalokho okuthiwa yi-petition elike laba lakho ukuthi lizukuthi umthwakazi uthini ngodaba lokuthi lizwe liqunywe, kuhamba njani okwakathi?
Siyabonga baba umbuzo futhi onjalo. Sahlala phansi njengebandla sathi thina silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele basithume, bathume thina ngoba siyisebenzi zabantu. Sasesivumelana ukuthi sizadinga ama-signatures ayedlula i-20,000. I-signature ngayinye ngayinye imele umuntu oyedwa owabulawa yiGugurawundi kumbe umbhukazo. Singathola la ma-signatures yiwo azasenza sikhulumisane lohulumende weZimbabwe, sikhulumisane ne-AU, sikhulumisane ne-SADC, ne-EU, ne-UN, ne-Britain kunye lo-Queen ngokwakhe ine-capacity khona le-England. Sibabonise ukuthi abantu abayedlula i-20,000 basayinile bathi bona sebefuna ilizwe labo, ngokunjalo yibo abasithumileyo. Njalo lolu hlelo luqhubeka lusiya phambili, abantu bayasinika la ma-signature phose khonapha elizweni phakathi esikhona ekhaya, nabantu abangaphandle kwelizwe bayasayina futhi online.
Sebebaningi okunganani kwakathesi?
Nxa ngingaphosi ngathi mina loba singakahlanganisi ama-figures lawa sawabuthelela, kodwa ngiyakufakaza ukuthi inkulungwane ezingedlula 5,000 sesingaba lazo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga balaleli, libe lelanga elihle. Ngiyabonga mfowethu ithuba onginikelwana.
Hayi, lathi sibonge.
Ngiyabonga.
Hello, ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Revolutionary Party. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku-short wave 4930-12080 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silo nkosikazi Debra Mogasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini koBulawayo, eyoBulawayo Vendors and Traders Association, esixoxela ngokwenzakalayo emsebenzini wakhe. Sinanzelela njalo ukuthi abesifazana abaningi bayathengisa izitaladini ngendlela yokuthola inzuzo yokunakekela imuli yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile mama, ngijabule ngiyabonga konke labalaleleyo.
Kwenzakalani kwabathengisa izitaladini kulezi nsuku? Lokhu bexotshwa ngamapholisa yini, kakhulu abathengisa okungekho emthethweni?
Akukalungi kangako. I-Sipikansili isafike ilihlo ukwenzela ukuthi abantu bethole okuya ethunjini njengoba kungena imali ezibambekayo, kungela ma-industry.
Ngezinye indlela uthi i-council yakoBulawayo isivumele yini abantu ukuthi bethengise?
ikhansili kayivumanga kangako yapho ngu-avela ezinye indawo ezokuthi abantu bebe bethengisela kindlu balungisa umumo welizwe okhona bangathi nje bathulisile mbingana kodwa kukhona nje ukugisanisana okuthize kodwa kakusafani lakuqala lapha njalo besebenzisa ama-bylaws nxa kuyukuthi uthengisa okungayisikho nokuthi uthengisela endaweni mebabangayi-obloka khona i-pavement yikho lapho abaqhoshanisa khona
kodwa abantu babuyela yini laphana ababethengisa khona
abantu baphiwa izindawo like kobulawayo baphiwa ukuthiwa kuseyayindawo club indawo yakhona bathi kakunabhizinis so abaningi bakhona sebahambaneza babuyela abanye sebabuyela emadrobheni lapho kwakuthiwa babhloka khona i-pavement abanye bahamba bayasana kwezinye indawo abanye khathesi sebeminyende kwenye isayithi ukuthiwa kusemadlozo kuzane nebhawa leyani emadlozo
kulabanye njalo ababesithi baphiwe indawo ngale okwakuyi-terminus khona
abanye bakhona basesekhona abanye babaleka njalo ngenxa yokuthi kabe akuntu ngama-terminus amadala angasela machova angela business angela i-movement nje yabantu so balutshwane abahlala khona abaningi sebabuyela ezindaweni zonazizana kwekublokheni ama-pavement hlele sebazihlalisa kuhle bazihlela babasagcwali kangako emgwaqweni bahlezi nje ngamalayini okuthi umuntu nxa edlula uyakwanisa ukudlula
ubudlelwano benu njengenhlanganiso le-council yakobulawayo bunjani
thina njenge-p v t a silobudlelwano obuhle ne-council ngoba silemhlangano esiyihlalayo sixoxisana ngezindaba ezifanana nazo ngalezi sike saba ma-campaign awareness kade esiwathi know your right kuma-vendors ethu besihamba nabantu bekhansili ikwade sikhuluma ngakho khona lokuthi ngabakwazi amalungelo abo bekwazi lama-bylaws abo so ikhansili yona ngikwayo layo ibiphumela egcekeni ibatshela ama-vendors ukuthi like ukuthi njengabo-hiders bafana club kuzafakwa ithemikali ezahamba impova eya out of kobulawayo like njengokuya enyati okuya kwe-esment site okuya ezindaweni ezijiyeneyo okwezokuthi kube ne-business ethize so i-council iyazama ngemzamo yayo yonke ukuthi ibe nobudlelwano obuhle kanye nama-vendors lawo bezuzezwisise okwezokuthi nxa lapho babephiwe khona bebe lesineke bebekezele bengabaleki
kodwa yona inzuzo iyatholakala yini
sise inzuzo kakula ngoba abantu sebebaningi and abathengisa futhi nezinto ezifananayo ngapho ethengisa ilofu yesinkwa ngapho ethengisa i-juice card ngapho ethengisa kupho ukuthi wothi ngidobhe kuphela ihlelezizabedobhe akunamaisibilezo zakanati and nemali kayikho sebaedime nemabhenki nebantwini bambona so siyamangala ngoba nxa lezindaba ziphonga ukhulule ukuthi imali zisemavendeni akula la mali ivele nakumavenda angkhona
sibongile kakhulu ukuxoxa lami
ngiyabonga lami sibonge nabalaleli
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini kobulawayo eyobulawayo Vendors and Traders Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile kwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo yenguqu e-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe i-Triangle izadibana le-Dynamos enkundleni yeGibo futhi iwange yona izadlala lijabhungu khona lemalahleni e-Colliery i-Chicken Inn izanqikilana le-Border Strikers eluveve Hayi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Awubuthele kancane wemzulu. Ehenkebe papalaza. 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 Bemalu Hey, look, and the jala.
Sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilizikelwa izindlu ezibulewe lizulu likazamqolo ngomvulo. Kambe ibandla eliqakathekisa isigaba seMathabeleland South lizaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.